businesses still law terms of ukuthi abantu ngokwenzisa baningi sizisebenzisa businesses sidinga lelo dollar lebe lisekomeni somuntu kanti makhanje ama customer ethu manje bebephuma bengena bebuka besenzani kodwa bonke ukuthi business ithethwa ngokungama small shops lo osokwaba khona ngokuma sibile ngokwethu but sokasuka kwagcwala kwa-overflider thina sithengisa phandle amatamatisi sithengisa phandle izinto ezitendeni so ibhizinisi it was half half ubethola yethu kodwa besingakatholi kangako ngoba nje saqa ngama-business people ama-traders so ufinde ukuthi abantu abaningi bebuyile ngabantu bemzini abavela kubo-Harare kogweru so abazidrayivelayo so kade beta bengene lapho abangena khona bephume belokho business elithi hhayi njengoba nakuyabe so-official open abantu bevela emalokini abantu bebebuyela emalokishini ukuthi ibhizinisi lizakhuphuka kodwa nxa sikhangele vele siye ya ibhizinisi yethu ibe low kayiayi njengalokhu kade sikuspectha ngoba even labantu bona labathinisi labo kobulawayo bebakhala akula mali kade siyananzelela kulamanye ama-sectors like amanesi labanye abenza i-government abangazange behole lakhona okokuhluphayo yokuthi imayethu eningi i-plastic money so ukuthi khale thina esithengisayo esisemabhizinisini amancane siyashela imithina yokuthi siswayide lezobabelazo ama-r t t s yothi nangokwethu yes sobana sisakarrant wonke kodwa kuba nzima ukuthi ethengisa into esicathule le-current rate yazezinto ezinjengobana sasa ivuka ikhwelile kusase ivuki ngokunye abantu kulezi nsuku vele like besiye be-take transfers ane-other business sibuye ngeviki engayisiyo leyiviki kusele 1 week ukuthi abantwana bevulikolo so abazali sebepreferi ngokuthi bese bethenge selungiselela izikolo vula than ukuthi abantwana be-sfa and again abantu babezokuphakamiseka eqalise ingathi iyadura ukungena egedini ngoba bebethi $10 umuntu omdala $5 abantwana so abantu bakhonona ukuthi hawu badura kuyinto yethu yakobulawayo so information yokuthi yehlile to from $10 to $5 from $5 to $3 balutshwane abakuzileyo information abanye ngiyathemba ukuthi vele bazavuka bezihlalele bethu kuyadura e-transpan nokugada ubala nokugada futhi nazelela futhi ngidinga ngapha ama-certificates ngenisa amaphepha okuvala lokuthathela lokuligali ehlini for abantu abalezikweleti zamali businesses therefore a person who is in business siyangwavangwa siyabona that sisuka lapha sosiyapana.